thina esihlale la eParliament kusukela ngesikhathi uMgabe esese nguPresident siyakwazi njalo siyakunakakela ukuthi khona umkhuphe uyi insider yela Coaster ungumuntu wefaction kaMnangagwa kusukela vele le G40 isaphila ngomunye walabo ababe ngamaphilazi awela Coaster akukhulumayo umkhuphe asonto eyize ayabe ukukhuluma umkhuphe into ayabe eyizwa kuma inner circles into ababe beyikhuluma bendawonye bemanyene njengela Coaster bekhangela ama chances abo amathuba abo ukuthi bewine kulolu khetho olulandelayo ukhuphe imfumba ukhuphe ifihlo ekade engafanelanga yaziwe ngamazimbabweni kodwa ke yena njengomuntu ojwayele ukuphoya ukukhuluma nje noma yikuyina abekukhulumile kutho ukuthi kube yi-slip of the tongue kodwa into yakhona ayikhulumileyo kuyinto akade bevele beyiplanile bona ukuthi bazayiyenza.
Ibandla lezanu PF liyamphikisa lokhu akukhulumayo.
Ukwenzakalayo sithandekile kuyafana la ngikhaya nxa kungatholakala ukuthi abazali bebenyeya besithi unazibane uyanoya ungumthakathi kungaba lo mntwana oyabezwile abazali benyeya ehambe ekukhuluma kunazibane nalo abazali isikhathi eside bazajayela ukuthi beyale bethi hayi ngumntwana nje bekuyikukhuluma komntwana kodwa thina esikwaziyo ukuthi hayi umkhuphe lokhu akukhulumayo yikho okujongwe yizanu ukuthi bazaphinda njalo abakwenze ngo-2008 kodwa-ke kungasenani lathi njengebandla ngiyakholwa ukuthi silungiselele abantu bezimbabwe sizabatshela ukuthi abantu bezimbabwe bezilungiselele ukuthi bona bevile ivoti yabo ngolumnyaka kuma-elections esiyangena ngawo ukwenzela ukuthi abebutho bangafuna ukwenza abakwenza ngo-2008 bangafuna ukwenza abakwenze mhla ka-15 November 2017 hayi thina njengabantu bezimbabwe sithi okungasikufa yikuphi kungangcono siyidifende ivoti yethu size siyithole.
Amazwe lawa-ke angaphetsheya abokeleyo lawa wayethe afuna kube lokhetho olukhululekileyo
into yesibili kulaba bantu abasesibuthweni into yabo yakuqala abayidingayo yokubana ukucatha kade bekwenzile iminyaka yonke le kubusa ubuso obungumgabe kutshintshe kube yibo kabasebebusa bephambili so okwakuqala kayisikho kudinga ukuthi benamvelelwe ngamanye amazwe bengene kwi-international community okwakuqala abakudingayo yokuthi babe semandleni babe kuphawa nxa sebethe baba kuphawa-ke sebedinga indlela zokuthi bebe lokuzwanana lamanye amazwe bephilisane kuhle lamanye amazwe bethole i-legitimacy so i-first priority yabo kayisikho i-issue ye-legitimacy i-first priority yabo i-issue yokuthi babe lelukuzeni babe lamandla so ye bayakwenza ifinifi kunabantu akade bebathembisile ukuthi sizalinika izimali.
Uphinde wakhuluma njalo wathi umnumzana Chamisa ungumntwana kakhulanga kuhle engqondweni njalo umnumzana Mnangagwa nguye ole ngqondo ejulileyo ukuthi engabusi.
Okwakuqala ungakhangela amazwi kamkhuphe ayahambelana lamazwi kaMnangagwa awakhulume esefanikaland esithi yena iZimbabwe is in safe hands. Okutsho ukuthi khona iku-safe hands ngoba it is an unsafe country yilizwe elingela-safety kodwa-ke thina ebese sikubuza ukuthi kanti ukuze leli lizwe liswele i-safety kwavelela nga kwavelela kuMnangagwa esebenza ndawonye lamasotsha ochiwenga abayibo abayala ama-results ama-election ngo-2008 yibo abayenza ukuthi kube le-unsafety yona leyo asebekhuluma ngayo namhlanje so-ke yikho okukhona kathesi-ke kodwa thina sithi umkhuphe iproblem kamkhuphe yikuthi umkhuphe ngumuntu okhule edayele ukubuswa ngumuntu olixegu ngumuntu olama-8 yezi kusiya phambili ngenxa yokujwayela khonokho-ke umkhuphe kajwayelanga ukuthi khona kungaba lo-president laye oleminyaka engama-40 okutsho ukuthi-ke umkhuphe ngenxa yokujwayela okubuswa izalukazi lamaxwebu esefuna ukuthi amazimbabwenze ephile impilo yona leyo yokuthi beqhubekile phambili bebuswa ngabantu asebeluphele ikubona kwakhe kodwa abantu bezimbabwe-ke into asebeyitsho yikuthi sesidiniwe ukuthi khona singacatshangelwa ngendaba yokuthi impilo inzima ama-school fees kasilawo sibuswa ngumuntu ole 75 years ongakwazi ukuthi school fees kuyini, ongakwazi ukuthi udinga umsebenzi kuyini, ongakwazi ukuthi ukulala ngendlala kuyini. Thina sesifuna ukubuswa nguntanga umuntu owazi isipho zethu thina esiphila ngazo njengeningi labantu bezimbabwe.